VOA Ndebele.
Alivuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlaka 25 kunhlolanja 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ummeli weLebhilitane eZimbabwe usegcizelele ukuthi ukuze izijeziso ezetheswa iziphathamandla zezanu-PF zesulwe, ilizwe lakhe lifuna uhulumende kamongameli Mnangagwa ahloniphe amalungelo kaZulu.
Konke ukukhulunywa uhulumende kaPresident Mnangagwa akukabi leqiniso, akutshengisi ukuthi uhulumende lo ulesifiso sokuthi aguqule avule umumo wonke wombuso abantu bakhululeke.
Abanye bathi inyathelo likaMnangagwa elokuthi amathambo ababulawa ngegugurawundi angcwatshwe kakutsha alisoze lithove inhliziyo zalabo ababulalelwa izihlobo.
Icala liphambi kwabo, nangabe uvele ufuna ukulungisa ngendlela efaneleyo, kulapho oqala khona epholiseni abantu uthi wena lapha ngenza kubi, ubusuveza nalokho abangakwaziyo.
Umongameli Donald Trump wele Melika usebonakala ingani ubusa njengomkhokheli welizwe elingathuthukanga.
Ngoba ukumvumela ukuthi enze ayisikuthi bayakuthanda, bayisaba ukuthi uzabathobola njengoba ithobola njengeqhu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ummeli weLebhilitane eZimbabwe inkosikazi Melanie Robinson usegcizelele ukuthi ukuze izijeziso ezetheswa iziphathamandla zebandla leZANU-PF zesulwe, ilizwe lakhe lifuna uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ahloniphe amalungelo kaZulu njalo alethe inguquko ezwayo kwezombusazwe. Eloba enkundleni yeTwitter izolo, uRobinson uthe uMnangagwa kumele agcwalise zonke izithembiso azenzayo ezizavuselela umnotho elizwe lokuletha umbuso okhululekileyo elizweni. Ngokubika kwenkundla yezimlive.com, eLebhilitane lilako ukwethesa iziphathamandla zezanu-PF izijeziso ezintsha lizimele kulandela ukuphuma kwalo kumanyano we-European Union kuhlelo lwe-Brexit. Linkundla ithi iziphathamandla zeBhilitane ziyakhonona ngokuyekethiswa kwe-EU kuzijeziso zayo. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe uMnumzana Rejoice Ngwenya. Yena othi ngempela amalungelo awakananzwa kuhle kuhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Ukuguqula izijeziso ukuze zikhitshwe, vele umumo welizwe upha uhlambulule. Ngibona ngathi okwakhathesi kusekhatshana, ngoba ungazinandelele konke ukukhulunywa uhulumende kaPresident Mnangagwa akukabi leqiniso, akutshengisi ukuthi uhulumende lo ulesifiso sokuthi aguqule avule umumo wonke wombuso abantu bakhululeke. Abantu balokhu bejeziswa, abanye bayabotshwa, ukutshengisela kuyaliswa, akutshengiseli corruption yakhona. Vele abantu abahambelane lohulumende abangani bakhe bathola izimali eziningi. Hhayi, angiboni ukuthi, ngibona ngathi mina ummeli weBritain uqinisile ukuthi awukatshengiseli isikili sombuso ufuna ukuthi asiguqule azinike amandla ayedlula kaMgabe. Hhayi, hhayi, sisakhathele kakhulu.
LeBhilitane njengoba selaphuma kumanyano we-European Union, singabona yini liphuma lezalo izijeziso lizethesa amalunga ezanu-PF njengelizwe elizimeleyo?
Into yokuthi nxa vele ilizwe lizimele eLebhilitane kathesi, singathi bengayenza izinto ezihambelana ne-foreign policy yabo, kodwa kabakaphumi phela ku-continent ye-European. So bona bazabe belokhu besenza ezihambelanayo ezihambelana nala ababuthayo e-Europe kodwa balelungelo lokuthi bona bazenzele into eqondane lapho ngibona ngathi kuzakuba njalo baza kwenza into eqondane le-foreign policy yabo bengalandeleli kakhulu ekukhulunywa yi-European Union.
Ngakolunye uhlangothi uhulumende kababa uMnangagwa uyazivikela uthi amalungelo usewahlonipha sokuthiyene lokhwana kwakusenzakala ngesikhathi sikaMgabe kanti njalo uthi kulotshintsho olunengi alulethayo kwezombusazwe abantu sebekhululekile benza konke abakufunayo.
Into ekhona ukuthi ihulumende wethu into zokukhuluma kuphela bayakwazi ukukhuluma kodwa ungazifike phansi okwenziwayo ku-ground. Amalungelo abantu akhangelwa ngendlela amaqembu aphikisayo aphathwa ngayo nxa belokhu besaliswa khona lobu ungazingena esitradeni abantu bayabhijulwa bayatshelwa ngamapolisa akukatshengiseli yona imithetho yakhona ayiphalabana labophosa loba kuthiwa ayakhuqula kulokhu kufana khathesi imisakazo vela akula msakazi ozimele wodwa konke ngokwahulumende ngibona ngathi funa engqondweni zabo amaphupho abo baphupha njengabantu abaguqula emthetho kodwa okungaphansi oku-afektha thina akwaguquli yithi esikhuluma labantu be-Britain ayisibo ababatshelayo.
Lo-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lo Ntungameli Nkomo we-Studio 7 eseHarare.
Yebo 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 mthokazi omuhle liyanxiswa kuhlelo lwabasakhulayo ngolwesibili maviki onke oluqala ngo-8 luphela ngo-9 p.m. kuFacebook ekhasini lethu LVOA Ndebele. Namhla kuhlelo sixoxa ngomhlangano omkhulu owe-African Regional Forum on Sustainable Development oluqale izolo eVictoria Falls. Umhlangano lo uphatha indaba ezimayelana lokuthuthukiswa kwamazwe wonke akuzwekazi le-Afrika. Unkosazana Vera Songwe omela inhlanganiso e-United Nations uthi njengenhlanganiso bakhangelele ukuqala uhlelo lokuthuthukisa abatsha kuzwekazi ele-Afrika. Likubona njani lokho? Kulakho ukuthuthukisa abatsha elizweni na? Abafisa ukungena kuhlelo thumelani umlayezelo kuWhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Asihlanganele kuhlelo The Connection ngo-8 p.m.
Lanxa uhulumende sithi umongameli Emmerson Mnangagwa uzahlangana lenkokheli yosiko esigabeni seMathebeleland bekhulumisana ngokugebha amathambo alaba ababulawa ngesikhathi seGugurawundi ukuze bangcwatshe kutsha. Abanye bathi lelo nyathelo alisoze lithobe inhliziyo zalabo ababulawelwa izihlobo kumbe abahlukuluzwayo. Bathi okudingakalayo kuqala ukuthi uMnangagwa axolise phezu kwesiga lesi njalo kubotshwe bonke abaphatheka kulumbhuqazwe. UMnangagwa ngomunye weziphathamandla zezanu PF ezetheswa icala lokukhokhela umbhuqazwe weGugurawundi yona eyabulalisa abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili esigabeni senkabazwe leMathebeleland. Ingcwethi ecubungula izombusazwe omnumzana efidlela Ncube uthi ngaphandle kokuxolisa lokubotshwa kwalabo abaphatheka kulumbhuqazwe uMnangagwa udlala nje ngesikhathi.
Kuvele lokho ngeke ukubalekele ukuthi kulabantu abaqeda abantu namhlanje baphonyothwa basezikhundleni ezinkulu kakhulu. Kakukhululi lutho, kakulikhulisa ilizwe, kakulethi kuthula, kakulethi kubuyisana, kakulethi kuzwana ukuthi umuntu oqeda abantu phakathi kwesizwe umbonele esihlalo esikhulu phezulu, abantu abaqedela abazali bengabayanga behlupheka. Akuzange kwama usizi ngokubulawa kwabantu ngeGugurawundi. Khumbula abantu abalazithuba, abantu abalamsebenzi. Ikakhulu bona laba bantu abayibo ababebulala abantu beyibo abasebebakhulu abakhonisayo laba abafelwayo abalezihlobo abalimalayo baphakathi kosizo. Indaba yakhona ibanzi, asonto ongayiqeda nje ngokubuya lifikele hlale ngaphansi kwehlahla kumbe libe sewetheleni. Kumele umhlaba uphatheke ube khona lawo uncedise ngendlela vele okulungiswa ngakhona amacala njengayo weGugurawundi.
Khona kungani kukhanya kumzimela umnankakwa labanye bakho ukuthi baphumele egcekeni bexolisa? Kungaba kuyikuthi ukuxolisa kwabo babona ngani kuyabe kuyikuvuma icala yini?
Icala liphambi kwabo. Nxa ngabe uvele ufuna ukulungisa ngendlela efaneleyo, kulapho oqala khona ekuxoliseni abantu uthi wena lapha ngenza kubi, ubusuveza lalokho abangakwaziyo, uqamba ukuthi izidumbu zingaphi, bangaphi labantu abanyamalalayo, bangaphi labo esibadingayo. Uvele ngalokho. Abantu-ke ngemva kokuthi suveze ubufakazi obunjengalokhu, ukuveza ukuthi ngubani owayekhona, ngubani owayesenza ukuthi, ngubani owayencedisa ngokuthi, ngubani owayebulala abantu, ngubani owayethotha abantu, ngubani owayenyamalalisa abantu. Njengawo wonke amacala emhlabeni ungenza kanjalo, abantu sebengakhangela ukuthi kambe uthola 100 years yini, kumbe ngendlela yokuthi usuveze ubufakazi obuletha ukuthi kubotshwe abantu abaningi, sungaphungulelwa icala. Ngabuye lapha njengomuntu ozovuma icala, ezwe abantu ukuthi bathi icala lakhona lilungiswa njani, angabuye ethwele ugwalo lokuthi kakulungiswe ngale ndlela angale ndlela, akamise aqalise phansi, amise ukungcwatshwa kwabantu, ukugejwa kwamangcwaba akuqalise phansi, amise ukukhuluma. Wayekhulume nezinduna, sasaqhubeka ngesiya phambili, sekuya namhlanje ayekhuluma lalo, ayebhoda kusasa ayekhuluma lalo, akwenziwa kanjalo. Ngame wandawo isizwe akhulume naso ngendlela efaneleyo, akwazi ukuthi izinyembezi mezi abantu abakhala namhlanje angeke ziphele ngemihlangano engapheliyo, kodwa ziphela ngokuvuma icala, kwenziwe njengalokhu kusenziwe emacaleni anjengawegugurawundi, kulethwe inhliziyo eneqiniso ukuzinikela ekulungiseni lolu daba.
Alo-ke ngumnumzana Efi Dlela Ncube ocubungula ezombusazo bexoxa ecingweni lontungameli Nkomo Studio 7 ekoBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela emaphephandabeni atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elesite lithi umongameli Emmerson Mnangagwa uzabuyela enkundleni yeWhite City Stadium koBulawayo okwakuqala kulandela ukudubuka ibhomba elamkhutha kodwa labulala abanye abantu abathathu. Umnankagwa uza kuba ekhona enkundleni le emkhosini wokunanza ilanga likazibuse i-independence ozenzelwa phandle kweHarare okwakuqala selokhu ilizwe lathola uzibuse ngo-1980. Iphephandaba leHerald lithi usibalukhulu webhanga le-reserve umnumzana John Manguja uthi ukupha amalayisensi abathengisa amafutha ezimota ngedola leMelika akutsho ukuthi ilizwe selibuyela ekusebenziseni limali. Siphetheke ezemaphephandabeni ngephephandaba leChronicle lona elithi ukuqhamuka kwegcikwane lecoronavirus kubikwa sokuhlasele amabhizimusi amancane kunye lawe zokwethekelelwa kwelizwe. Leli phephandaba lithi kulamabhizimusi amancane athenga impahla ezifana lama-cellphone lama-parts ezimota sebehluleka ukuwafinyelela khonale eChina ngenxa yodubo lwe-coronavirus. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ke ezandleni zenu linabalaleli bethu. Ye, kumlayizelo elisithumezela yona ke nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Likhumbuleke balaleli, imilayizelo yenu ibe mfitshane ukwenzela ukuthi senelise ukufaka ke emnengi njalo lingathuki. Siyacela ke balaleli.
Sanibonani balaleli beStudio 7. Igama lami nguPetisani Sangweni from Enkayi. Ngokuphila ngiphile eJohannesburg eJulius. Siyabonga kakhulu ngoba nalizulu selisina nakithi emakhaya. Yonke into ngicabanga ukuthi kuzoba right kulonyaka mayezulu lingana ngale ndlela. Into nje singakhala ngayo ukuthi kufanele sikline ngoba amaphela asegcwele kithi. Ngiyabonga.
hayi khona zozokwafaka lunga if kunzima khona vele abakhiphe yona le imali yabona leyo khona befake noma irandi befake noma irandi noma ibhondi cause lokuthi bethi sebesebenzisa idola lemelika behlanganisa le bhondi kunzima bakhiphe lona irandi la ibhondi befake iyusa ka-1 or bekhiphe ibhondi befake irandi ka-1 cause le mali bayibothi le mali ayilasizwe le mali.
Oh, zihlobo zami ngithumele inamba yami lapho engafonelwa khona ngo-8:30 uhlelo lwazo lwaphela ngempela ngingafonelwa. Nitshona njani kuyakhona ngapha thina siright
linjani Studio 7 nabalaleli ngiyalibingelela igama ngugabadela njalo. Siyabonga umoyo lo ozama ukuthi ephushe ngendaba yeMadebele North Zambezi Water Project. Siyambongela umfowethu kazame ephushe, but sicela ukuthi kube ngamalokali kakhulu azobe lapho, amalokali abantu bakhona kuphana Victoria Falls, Wangelubimbi, Gwayi, Dennis Yadindi, Sibila nakapande Lusulu, Gwayi Mabale, Cross Gate nje, maybe Bulawayo kusiya so not abantu abavele Harare ukuthi babebuye laphana bethi bazosebenza lapha. Kwethu kusebenza abantu bakithi lawo beke besebenze benza into yakubo. Ngazile kutheni ekuthini yena uthi ngo-2021 uzobe seliqedile leli damu sokungenza njalo, kodwa mina ngiboni ngesingami ukuthi ungayenza, but ngendlela aphusha ngakhona kaphushe sizobona as long liyakhiwa abantu bakithi besebenze lathi sibe le nto esiyenzayo esinayo. Because uWashman Mabena wayelifuna leli damu, abelsiwela wayelifuna, odumiso dakwa ingabonke bafa lokhu bezama ukuthi beliphushe but bevalelwa kuphela. So sicela ukuthi umoya wezama ukuthi ephushe kucace lapho le ndaba yelubhane ephushe yenze kanjalo ngoba siyayifuna, le ndaba yegodini njalo kobulawayo ivuke njalo sikwazi ukuthi lathi sibe le nto zakithi sisebenze thina abantu bakithi.
Salibonani balaleli kwi-Studio 7 okhulumayo ngo-TM Luthuli ngiseGoli manje, kodwa ngidabuka ematopo sigabeni saseBlau. Right, ngithanda ukubonga kakhulu nami laphana ku-Studio 7 ukusinikeza isexwayiso senhlanzi lezi esizidla nsuku zonke. Thina abanye vele siyazidanda singumazakhela, so vele kudle okumasinyane lokhana, uma ngifika kuphela ngifake igabhalelana ngibulala laphana kuhluka kusheshe, kodwa siyabonga ngoba sekuphephisa imiphefumulo eminingi. Mina bantu bakithi ngivumelana le-MDC, icebo le-MDC lokutshengisela ezitaradeni, ngoba elizweni lakithi uma ungasaphuma ungatshengisela ayikho into ezolunga. Inkinga yabantu bakithi ukuthi lizathi lina libeke amathuluzi ngale athi lina sukumele kutshengiselwe, kodwa uzothola abanye bebhizi besebenza ngalo. Kube siyabambana sonke eZimbabwe sitshengisele ngasikhathi sinye, uhulumende wethu bezasizwa, izikhalazo zethu bezizozwakala ngokushesha. Ngiyabonga.
Salubonani balaleli be-Studio 7. Kunzima lapha eZimbabwe, kunzima sibili, okunzima sibili. Besicela ukuthi ake bantu bamanyane bazame ukuthi babambane, ama opposition party. Ngicabanga ukuthi ibandla le-MDC indlela elazonda ngakhona ukubanjelwa amavoti kwase kungathi lidliwe kodwa lona liwinile, yikho kudale amasanctions elizweni laseZimbabwe. Into le mangiyibhekile yahlukumeza kakhulu, ngoba uma singabuyela emuva sikhangele uMorgan Tsvangirai wadliwa kuma-election, edliwa ngayina le ndlela adliwe ngayo uChamisa, kodwa wazisondeza kubo ukuze ilizwe lilungiswe. U-Emerson akabambane noChamisa babe into eyi-1 beyi-unity ukuze balungise ilizwe. I-opposition party MDC kayizisondeze ukuze ilizwe lilungiswe, ngoba manje ama-sanction labotshwe i-MDC. Lokho kusobala ukuthi i-MDC yedwa lama-sanctions elizweni laseZimbabwe, ngoba izonde ukuthi yabanjelwa amavoti, kayidedisa umoya bavume lokho abakwenziweyo, babe sebezinikela ukuthi balungise ilizwe noma bedliwe kunjalo ngoba manje uma bona bekwenza so bekufaka ama sanctions kubonakala kuyikuthi into efunakala isikhundla kuphela but uma kuyikuthi ungumongameli lozwelo uChamisa akahlale phansi lomnangagwa bakhulumisane balungisa ilizwe ilizwe libe lodumo lwendlala phakathi kwamazwe wonke amazwe engaka ilizwe libe lodumo lwendlala abantu bebulawa indlala kabuhlungu kangaka that's why lezulu selingasani because uNkulunkulu uyabona lapho ukuthi abantu laba babambananga yibo abadala iproblem elizweni ababambane bayakhe ilizwe bayenza ukuthiwa yi-unity uma kuyikuthi kwehlula konke lokhu kuthi ukuthi kuzoba nzima phela abantu bazokufa bebulawa yindlala kambe ma ilizwe liswele impuphu lingaba lilizwe lona lelo sokulobunzima kakhulu i-opposition party ayeke ukubopha ama-sanctions yiyebopha ama-sanctions singabheke muva bogenzangray wathi sebambene lo mgabi izinto zaba easy zatholakala ukudla kwatholakala
linjani emsakazweni hayi thina siyaphila ke hayi ngikhuluma lo lakhe ekwande magwe lapha ya isimo ikukutshengisela khona ukuthi hayi sesisiba sibi sibi ungabona amafuta ezimota esaqalisa ukuthengiswa ngedola lemelika loleliyana ababevele besithi kabalifuni kade sebelifuna kutho ukuthi hhayi isimo sibili siba nzima sibili kakhulu siyabazimela ukuthi ngavele babehle bayekela khona ukuthi limali kayisafunakali elizweni ukuze into zonke zihambe ngoba vele ngaphandle kokuthi kuze kusebenze zona imali zakwamanye amazwe vele le yakithi le bondi leli hhayi akula nto vele ekade lizayenza kumbe lizasifikisa khona and vele akula sibili kuphela ngaphandle ukuthi kuze kungena leyo mali kungaba ngcono kakhulu ukuthi kusebenze yona imelika sibili lali randi lo lelo ngoba iyakithi vele le hhayi angeke sisendawo siyabonga msakazi
sanibonani Studio 7 becela ukukhuluma nje amazwi amabili amathathu umongameli u-ED yes totally failed uMthuli Ncube has totally failed they must both resign ngaba isuke behlulekile ukuvusa ilizwe njengomthuli vele ulisela ngiyabonga naye umkhokelwa ngiyabonga
lathi siyabonga ngamazwi-ke enu asenhliziyweni zenu siyazisa ukubana hhayi i-Studio 7 ayilani la mazwi la ayithulwe ngabalaleli ye lile yakho ukuthi lani lisithumele kunombolo ezithi +1 202 465 0318 siyabonga ngesikhangele ezenzakala ngapha kwele Melika sokusele amalanga amathathu nje kuphela ukuthi kwenziwe ukhetho lwama-primary edolobheni le-South Carolina amalunga ama-Democrats esithi afuna ozamela leli bandla abe ngumuntu ozenelisa ukunqoba umongameli Trump kubikwa kulabanye abebandla lama-Republicans yilo-ke elika-Trump labo abafuna ukuthi uTrump anqotshwe ngoba umbuso wakhe ubuyisela emuva ingqubela phambili yakwele Melika batsho njalo kanti vele uTrump ubusa njani ukukhanya kusolwa ngabaningi lo ngumbuzo esiwethulele unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha kwele Melika ke sizwe imbono yakhe
mina ngikubona kukumangalisa kuyinto esasingakhangeleli ukuthi ngenzakale e-America kodwa namhla isisenzakala ngabe wenzakala kwelinye ilizwe elingasiwa America ngabe ama-Americans into abayibabazayo kakhulu kodwa nxa kungokwabo singabona bakubona kufanele kodwa nxa sikhangela kuhle sibili ukuthi idemokhrasi imi njani akusiyo into efanele ukuthi ngayiyenzakala kuleli lizwe loba yiliphi ngoba abantu kumele baphiwe ilungelo lokukhetha umuntu abamfunayo kungelabanye abafuna ukuthi bancedise omunye ukuthi aphumelele
engafanelanga ukuthi aphumelele.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani lanxa esesukile embusweni uMongameli Trump kuzaqhubekana kufana indlela ezabe sibuswa ngayo kumbe omunye ozathatha intambo zombuso uzabusa njengendlela kadibusa ngabanye phambilini?
Hayi, ngaphandle ukuthi nxa kube lo munye umuntu olihlongandlebe njengayena lo obusayo kathi esathathe phambili kwakhona sincunye kuthatha umdanakhe ngemva kwakhe, bazaqhubeka besenza into yabo leyo abayenzayo. Ngoba singakhangela ukuthi into ayenzayo kathi esebusa asonto ayiqala izolo, into asukelayo phansi labantu abakhe bayayazi, into yemuntu kodwa seyithethe wayifaka yaba yinto abusa ngayo ilizwe. Lapho nxa engaphuma kungangena ngomunye ongasuke wanjike okuzaphela, ngoba even ama-Republicans wona lawa amesaba yamvumelayo ukuthi akwenze, bengeza ke bavumela omunye umuntu ukuthi akwenze. Ngoba ukumvumela ukuthi enze ayisikho ukuthi bayakuthanda, bayisaba ukuthi uzabajobola njengoba ejobola njengeyinqudi.
Ye, siyabonga ke inkosikazi Priscilla Ndlovu. Ye, uMandlovu isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma ke lapho le Studio 7 ecingweni esedolobheni le Washington State. Maga Master KG Jerusalem ikhaya lami sigubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ke igama lami ngu Chris Gande ngisitha sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngowa fast 7 silazo njalo ezinye indaba libe lwesuku oluhle.